Aloko into leyenziwa ikhona ukuthi abantu abaqatshiweyo laba izihlobo zama minister izihlobo zama permanent secretary owabangena umsebenzi ngenxa ukuthi bavele bakuphathi iphi abantu bomsebenzi kodwa bengawazi. So yikho kukhangeleka kukhanya even le dairy marketing port nje umbenxele zwilo ukuthi siyavalwa ngenxa yokuthi abantu abasebenza khona abayazi abala indlela yokwazi ukuthi kusetshenzwa njani. Yikho kusehluleka so.
So ke manje abalimi bagcina behlupheka kangaka dlodlo kuzaphetha ngani kulokhu?
Singazi njengoba sokuthiwa kule ma-election nje eduze ngenxa yokuzangela omunye uhulumente ozaqatha abantu ngokubazi ukuthi bayawazi umsebenzi. Njalo ngenxa yokuthi inkohlakalo i-corruption igcwele phela endaweni zwanezi zama-parastatals. So kuzahlupha sibili ngaphandle kokuthi uhulumende yena leyo abekhona after election akhangele ukuthi kathi kuyini okumele kuguqulwe kusetshenziswe ngendlela eqondileyo.
Kodwa-ke kona kungaze kungene uhulumende ongani uyabona okwenzakala i-GMP indaba ingayekelwa ukuthi izisebenzele yodwa nje?
Anhlobheke kwakunjalo noma yayikuthiwa khona kwakuthiwa yikhampani kahulumende i-parastatals. Kodwa abantu ababesebenza kudala kanje kwakule board, i-board ikhethwa ibe ngeyabantu laba abazi ngento zokulima abakwazi le business yento yezilimo ukuthi na izilimo zithengwa njani. Yikho kubona ukuthi into yakhona isebenza kuhle ngoba abantu labo kwakuthiwa ngesilungu ama-professionals abantu abazi umsebenzi bekhethwa ngaleyo ndlela ungakhangaleki ukuthi uyiphathi iphi noma yiphathi iphi. So kwenele ukuthi singene thina nje sesikhangela ukuthi umthakamani mami kala msebenzi abuye lapha even engazi lutho. So kuyamele sibe sintshintshe indlela esisebenza ngayo khona phekhaya.
Kodwa-ke singaze siguqule abantu akusikuthi kumbe nxa sebeqatshana babe bona ukuthi isihlobo sami yilesi lesiyana yisiso njalo siyaqhubeka silakho khonokho.
Isihlobo sakho ungasiqhatha sibe nxa sile kuthiwa yena ama-qualifications a-right akukwalelwa lokho. Kodwa nxa umuntu engelalutho ubusumqatshela ukuthi ngoba kumele asebenze ngoba isihlobo sakho uzabona into zifadalela ngayo leyo ndlela.
Pho-ke unakanela-ke ukuthi abalimi laba abasemagunje asebehlezi e-GMB depot kuyabheda ngani behlezi khonaphana?
Mina ngibona ukuthi uyoxazululwa kodwa ngomthetho ngaye baye ecourt kwenzela ukuthi i-court ibambe ngamandla iphoqele uhulumende ukuthi kabaphadale imali zabantu laba abahambisa umumbu wabo. Kumele bahole phela imali leyo njengobana kumele kuhlanyelwe basebenzise imali leyo ukuthi kulinywe kuyiwe phambili.